Umsebenzi umempo ngesikhathi abongi betshengisela esibhedlela sempilo kobulawayo lapho bekhala ngokungananzwa kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi basebenze insuku ezedlula lezo abazivumelana lohulumende. Unkosikazi Primrose Sibanda, omunye wabongi abatshengiseleyo, uthi sebediniwe ngendlela abaphethwe ngayo ngabaqondisi besibhedlela sempilo.
Namuhla thina njengabobongikazi bempilo sithi sesidiniwe, sesikhathele ngendlela abaphathi bethu abasiphethe ngayo. Khathesi kunje kunje akula muntu ongakwaziyo ukuthi imali esiyiholayo ayiyenelisi, and thina njengabomongikazi savumelana labaqhatshwa bethu ukuthi sizasebenza at least 2 days a week ukwenzela ukuthi lathi sithole isikhathi sokuthi siphumule, plus le mali esiyiholayo iyabe ingakwani ukuthi senzeni, sibuye emsebenzini. Kodwa abaphathi bempilo in particular abafuni ukuthi thina senze njalo. Bona ngokwabo basebenza amalanga amathathu, thina bafuna singene ekuseni sitshayise ngo-7, amalanga angu-4. Kunzima kithi khona lokho.
Umnumzana Nicholas Chidore, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi abali kusebenza kodwa bafuna ukusebenza endaweni ehlanzekileyo.
Thina esikhulumayo ukuthi thina sifuna ukusebenza, asikali ukusebenza, but sithi hospital admin ngamasiprovide ngama-resources azayenza ukuthi sisebenze. But sikaba nomuntu othagethwayo ukuthi ngunesi kuphela ofuna ukuthi abe emsebenzini, hayi kurong. Anjo thina siyabe sithi i-economy leyo iyaffecta umuntu wonke, but wena njengo-administrator onko-concerned kuphela ukuthi ngunesi nguye wedwa asebe funa ukuthi abe emsebenzini, imali uyayithola ngayo, into zokusebenzisa zangkhona wayazithola ngayo. Khathesi abantu bayathatha umkhuhlane esibhedlela, bathatha umkhuhlane esibhedlela lapho kaphenduka futhi le mkhuhlane wani uyazibhadelela ukulapha lapha esibhedlela lesi. Khonoko bona kabaleki problem, kabaleki critical case lapha empilo lani lana bona bayasihambela ezindlini. Thina manesi thina yazi one will remain 24/7 lapha esibhedlela, so singathi thina sifuna i-system i-functional.
Umnumzana Even Though Siziba unobhala jikelele wezina uthi abaqondisi besibhedlela kumele bazisole ngabakwenzayo bengadli ngempilo zabantu.
Njengakathesi sibesiba lokuchithelwa amagetsi esibhedlela, ma amagetsi ecithiwe kuyazomele kusebenze i-generator, but yabona ukuthi uyezokuthiwa akula diesel, but amafutha ezimota zabantu abathungamela isibhedlela lesi abekhona, and abanye bakhona balesibindi sibile sokuthi bayasuka esibhedlela bekwazi ukuthi ama-patients namhla the whole day kadlanga. Njenge-weekend besingela kudla kwama-patients, bathi i-patient kungela amagetsi kungela diesel, but bona abashothi ukudla. Thina laba masikhulumela ama-patients sikhulumela ama-basics, isitshwala i-beans at least, but i-beans zakhona yabona ukuthi azitholakali esibhedlela. So yizi izinto wathi sikhala ngazo zonezo ukuthi no, khangela nini isibhedlela lesi, sina selikhanya selifuna ukunjani, selifuna ukushutha lini at the expense of the patients.
Umnumzana Even Though Siziba uthi impilo zabo zisengozini ngoba isibhedlela singakathathi amanyathelo okubavikela egcikwaneni le-coronavirus.
Sikhangelane legcikwane le-corona, i-COVID-19, but akula lutho olwenziwayo ukuthi khonakhona uyatshelwa kumbeni liyaba lomhlangano lithi alright, akula. Abantu bayarely ngalokhu abakubonayo kuma-WhatsApp, kuma-social media, okwenzakala kwezinye indawo of which akuwo safe ukuthi abantu bakusebenzise kona. I-administration yethu ithe khonakhona umphathi, u-chief executive officer for now kakho e-ofisini, so uye emhlanganweni eHarare bayakhuluma ngendaba zonezo, then ekuphendukeni kwakhe next week on uzabuya sele mpendulo ukuthi senze njani ngendaba yonale.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo uthi bebengakunanzeleli ukuthi abaphathi besibhedlela labo balesandla kwezinye izinto ezingahambi kuhle esibhedlela.
Thina khona sinanzelela khathesi ukuthi besitshona sikhangele lo nesi sithi yibo nesi abangenzi kuhle esibhedlela, but sesikubonayo lathi khathesi ukuthi hayi bona bayibo abaphethe isibhedlela kulamaphutha labo abawenza abangalungisisiwe. Ngoba thina nxa sifika emawadini laphana sithole izinto zingamanga kahle, abantu bengakhangelwanga, sisuka sithonesi yibo, kanti labo bakhona kukhona babe kufuna ukuthi kubancedise ukuthi lako bancedise izigulane zethu, okuyabe kusilile okunye kwimbangela kuyibo abaphethe isibhedlela.
Osaphethe isikhundla somqondisi empilo umnumzana Thomas Nyikadzino walile ukukhuluma icele lesibhedlela ngesikhalazo langokutshengisela kwabongi lokhu. Amalunga enhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association athi avumelane ukuba azaqhubeka esebenza amalanga amabili elinde umqondisi wesibhedlela ophenduka emsebenzini yeviki ezayo ngoba okwamanje ekukhefu. Ngimele studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.